sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgcibelo mhla ziku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxakulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bafaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona, omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu, asenelisanga ukukhuluma namapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele /Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla kobulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza.
Hayi, silokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubabu bekuthemba Nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek, kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabutho muyo sezamela ke iCitizen Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kutsho ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Kanti ukuthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le, ibe umhlangano lo sikhanyela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowodza yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. MT DCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ngcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sivangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ube lomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla owe-National Council owenzelwe khonale eHarare lamhlanje. Ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende esephawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umholi weZBC u-Adelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi kulandela ukhetho luka-2018 idayele yayikhodle nhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelacele sekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lololu zayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona ngoba umthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi uvela kuliphi iqembu ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi i-nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye yesibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la ma-candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Uphinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo se-High Court esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esakuba iZBC lezin papers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo sewucelayo ukuthi amabandla ona lawa amathathu kumele phiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV. Yasukubona kathesi ukuthi ZBC isebenza ngani, isebenzela iZANU-PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade siwucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusire wathi iZBC ebingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ayizange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi iSADC kumazi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo yeSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abeMisa Zimbabwe bathi ayikaphendula incwadi yabo kunjalo nje umphathi ntambo ukuthula kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yiAzam TV lumsakazo uzaba lezitishi kumbe ama channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamajuma amathathu lumsakazo ubika uphansi kwenkampani yeBlue Ribbon njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alichumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
Iziphakamiso zeGwanda sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa ngamasela ahlome ngamahloka kanye lamabhemba athathela uZulu imali abuthe ukuthengiswayo ezitolo. Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqwe lazo zithi azisabugodi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuka kuward 18 eGwanda South oneminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisishiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu uviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Jana wale ngathotshwa ngemva kwami ngapha amatotshi angisabonanga aba maningi konoko konoko asendizwa kuthiwa ubuya lapha mdala mina ngasengikhangela ukuthi laphana sekule ngozi ngakuhamba ngenyovani ngibuyela imuva bangitshaya ngenye into ngakwela phansi engayikanga ukuthi isimbi inkalakatha enganani ngahle ngafa ekhaya ngayelo mama umama laye wacashe lo ngawafana okuncinyane nyanyanyanya ngithe mfapha mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube usele eselelihle lilodwa ukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazelilihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe angazathi sokungconjana angikwazi ukuthi kumbenza sila kodwa ngesemphumile esibhedlela ilihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe tshele zime eGwanda ward 18 siyaganyulwa emakhaya thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uward 18 uthi kuyadingeka ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Cela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondela ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengegaranyemba lapha kithi egaranyemba kube le khempu egaranyemba sasacela sacela sasadini ukhansili wahamba kaneningi uyacela manje kathesi ugengu sobukhona ngoba anytime ungezosiqoqodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthiwa esitolo sokurediwe kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredia esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababotshwa bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaward 18 Nyemba uthotho mabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi simo kuward 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zile mibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Mhlazana behlasela eswitsha bebezame egaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingaqinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisi esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusa kakhulu yikuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele le makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota badlele evalwini njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yegaranyemba ngoba igu ikhaya kashana njalo sinqusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancedise ane lamapolisa hayi simo sibi kakhulu bakithi sibo kunye okumangalisayo okokuthi uyadingusela ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo kuvele ungeboni ilanga litshona lise ungazange uzwe ewadini kuyaba kuyinhlanhla emangalisayo
izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zesamlodi kuyenalinyanga isikhulumeli samapholisa ezansi yamandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave
okwamanje ngingidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana nami usithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla
nyabonga abantu bayamukele iparty leli bayamukele kakhulu kunono kukhulu abantu bathabile lokho ngisho esandezile ngibona i response yabantu abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iparty le iye phambili besinika lembono abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts abanye bathi bazasiprintela ama-zambia abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo sibona abantu bejika ama-picture abo ama-selfie besithi bona sebengenile ku-yellow sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa bona enye ividiyo abantu benikwa amabhanana mahhara besithi nansi i-yellow phinda mu-yellow phinda mu-yellow abantu thatha amabhanana ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali party into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma lomunye umngane wami osemandarweni yena onjela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja ngimbuza ukuthi sekuzwile sekufikile kudala khona ngapha wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara isithi abantu bayathaba kakhulu so engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi the citizens have marketed sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi but ingkhona sibuya sesenza kuyebantwini kusekuhle ukuthi sezilokhu yikho isembu yethu ini kanje i-t-shirt yethu izabe ikhangeleka kanje lokhu sizakwenza so lokhu sizakwenza so ingkhona sizabuya njengebandla but engikujabulelayo ukuthi abantu sebenza advertise iparty yabo akula muntu ongakwaziyo for your own information ku Twitter sandekile it's yellow and what's trending ku Twitter the name Chamisa itself is trending
sesikhangela ukhetho lwama by elections la liqhuba njani imkhankaso yokuthi abantu balivotele njalo babe kwazi lokuthi sokulibandla elitsha
zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikankase engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC alliance ekamonzora bayehlulekile ukuthi bafield amanye ama-candidates so kithi i-walkover lokho vele i-walkover leyo khangelela ukuthi kube lokukhankasa kokulokuthula sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula sikhangelela ukuthi izeki ibe independent thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by election lay abantu yibo abazakhuluma abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolu bekungamelanga sibe lwalo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela. Ama elections ka 2023 yese siwakhanyelele kakhulu. Siwakhanyelele njani? Siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo. Sesibuthanisile izinto, ama flyers, sesibuthanisile ama materials esifuna ukusebenzisa. Kunabantu abaningi asebebuyile, abavele endaweni ezijeneyo abafuna ukuncedisa.
Lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphathamandla sogatshalwa besifazana kubandla le Citizens Coalition for Change, i-CCC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nize ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilani uSithandekile Mhlanga ngikhonapha Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithonele indaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lolu olokudubuka kwamasiwa luhamba njani, indaba lungalungile?
Udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi, udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakobulawayo. Amalokithi amaningi ahlangana lalolu dubo, okuyikuthi imbangela zakhona zingaba ziningi. Okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avela semadala, amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile, asegugile. Phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo, inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo, edolobheni lakobulawayo, labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo, inani lakhona selisesabeni. Khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazantwa sokule overload, kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje, izindlu sezinenga kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanenga kakhulu, khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa. Okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-City Council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenje ngakudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola kumbe amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa. Kanti sikuyahlala isikhathi eside gcineke sokumemetheka udubolo liyana, isuwa liyana isigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale. Njalo okwenzakalayo ukuthi ngaze ufake isikhalazo uripote kuyathatha amalanga kumbe amaviki bengazange banye ngiyinyeke. So sokuhlangene lokuziphatha kwezisebenzi zecouncil ukuthi nje abaningi bakhona sele ngontando kayiphikiswa, abasethuswa ukuthi zakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini.
Kungakuyukuthi umunicipal uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona?
Umunicipal wedolobha lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belibiza ngokuthi i-BSWIP, Bulawayo Water Sewer Service Improvement Program. Ubele le mali eningi kakhulu, imali yemelika esikade sikhangelele ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona. Program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusishiya umanjinela uSimela Dube. Bekuyiprogram kade sikhangelele ukuthi udubo lwamanzi, udubo lwamasuwa in terms of piping luzatshiya luyiqedile. Ngakwaziyo ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile. Idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphi kinde kubona amasuwa. Esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-PCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyodubo oluqalisayo kathesi. Abantu bagcineke besiba lo mnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe kanjulu yakhangela okunye okungamelanga kukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili. Sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kadingani ukuthi uyahlupha kwangani kuyalungisiswa. Sahamba konke kibosasti ngale kwakhanya nje ukuthi hayi kulokhu khona okungani ukuthi kuyenzakala kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka. Osokufuneka kathesi ke yikuthi amasuwa abe yi-priority kukhansili yakoBulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa. Amasuwa angena ezindlini, amasuwa abantu bahamba bebanyathela geleze emgwaqweni. Okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babone ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi. Lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa kube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa siqine sokubona sibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi ekukanti amasuwa kalungiswanga.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Kwezemidlalo, lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekoBulawayo.
Iqembu lewange libe ngushikile obhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu lechipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla, njalo umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu. Nxa ukhuthile amathuba atholi i-result. So kumele sisebenza ekuqediseni ama-chances esiwenza.
Impumelelo yanamhlanje ithi iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uBoka Ndebele na uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla.
Sina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa, namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. Yifeli achievement yokusone ukuphumelela kwe-team.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kumidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeLuveve. Limpumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo isikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. Kwaba lempumelo efanayo phakathi kweCas Mine leSiu lazo ezigqede kuyi 1-1, kwathi lo mdlalo obuphakathi kweBosom 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1. Kuthi ngaseBinga iqembu leBinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel. Kusasa ngesonto iqembu leIndosawusa lizadlala lele eMakhandeni ngaseLuveve ngehola le-12. Kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni yeWhite City. Imeli Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. namhlanje olivalelisayo uChris Dande.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.